ubomi bami ngiyathandaza lungisa impilo yami ngoba life yami nangebi ungangitshatshi ungangethi mina hayi lobo ubomi bami ngiyathandaza lungisa impilo yami ngoba life yami nangebi ungangitshatshi ungangethi mina.
Shibala go dega, yeah. I ain't gonna. Shibala go dega, yeah.